Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku4 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kwesatshelwa ukuthi isikhwama esanda sungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukhuquluza inotho yelizwe.
Bantu kumele babekwazi ofuna ukuthi abe le information, enikwe information nganceda sibile ukuthi ifund yangikhona iqhubeke ngendlela ekhangelelweyo.
Amalunga edalela ePhalamende awebandla le-CCC athi awazikhathazi ngenyathelo lokubajezisa ngokungayi kwabo kuleli dale izolo umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation Address.
Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela, thina esingayanga sozisithola. Njalo nemahoteleni asilalanga khona ngemali yazulu, nxa singabhile sayalala sibele ngemali yethu.
Inyathelo lokuthathela izimota ezaphiwa abemandla leZANU-PF abancintisa ukuba ngamalunga edale lePhalamende kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye.
Kuze kuba lamanye ama-constituents umongameli wawina kodwa u-MP wadliwa, kodwa u-MP sethathelwe imota, kuyinto esibili eyinye edanisa ama-candidates.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwesatshelwa ukuthi isikhwama esisanda sungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukhuquluza inotho yelizwe. Icebo lokusungula lesi sikhwama laqala ngomnyaka ka-2012 kuze kubunjwe umthetho owawuthiwa yi-Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe. Kodwa kusukela leso sikhathi leli cebo belingasebenzi kwaze kwaba mhlazi ku-19 September lapho umongameli ethula umthetho we-statutory instrument owazisa ukuba leli cebo selizathiwa yi-Mutapa Investment Fund. Lesi sikhwama esibuthelela inotho yelizwe evela kwezenjiwayo lezinye ezemvelo sizasetshenziswa ukuze ihulumende lapho athi yena uzabona ukuthi ilizwe lizathuthuka. Okucunule abanye ukuthi yonke impahla ethengwa nguhulumende ayise kudlula kugatsha lwe-procurement board kodwa iza kuya kulesi sikhwama. Ngokunjalo abanye bathi kuza kuba lula ukuntshontsha ngoba impahla ethengwe kumbe ukutholwa nguhulumende ayisoze yaziwe nguZulu ukuthi ngeyiphi njalo imalini. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera, saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle sinanakazana bani lesi esithiwa yi-Mutapa Investment Fund.
Nathi mina i-investment fund enjengemtapa asikhumbuleni ukuthi ibiyi-sovereign wealth fund, kutsho ukuthi uhulumende uyabe egcina izimali ukuze ilizwe lisebenzise nxa isikhathi sesifikile. Siyakwazi ukuthi silo uningi esiwugebhayo phansi, siyakwazi ukuthi uzaphela lokho esiwugebhayo. So uhulumende uyabe ethatha okuyimadlana from ama-sales ama-minerals ethu egcine khonokho ukuze abazukulu labanye abazakuya ngemva wethu bakwanise ukusebenzisa. Singakhangela ingathi amazwe ase-Middle East anjenge-Dubai ukuthi bebesebenzisa i-oil, bebephila nge-oil, kodwa amafutha lawa awepetroli akasafunakala kakhulu. So uyabona ukuthi sebetshintshe i-economy yabo, abanye sebesenza i-tourism, abanye sebesenza ama-sports. So isikhwama lesi kumele sibe le ndlela ukuthi sisebenzise njalo sithathe njalo sigcine okuyimali ezawuthola kuzinto ezaphela lapha emhlabeni eZimbabwe. So isikhoma lesi CRC investment esokuthi yizo esizagcina izimali lezo.
Sike sezwa abanye besithi ifund yona le ingasetshenziswa ukuhuquluza inotho yelizwe. Kodwa ke azikho yini indlela ezingenziwa ezokuthi kukhanye ukuthi kulobungilimbane na kumbe hayi.
Ngingathi mina abantu abaningi besabela ukuthi njengoba isiyimtapa investment fund njalo bathi imithetho ebambanele lokuthenga lokuthengiselana ophakathi wamakhampani akhona kumtapa investment fund awukacaci yikho abantu sesithi hayi ingaba indlela njalo ukuthi abantu benze mahlayana bethatha izimali kodwa nxa uhulumende engaletha imithetho yangkhona ezasetshenziswa umtapa investment fund sizothi lawo amakhampani akahulumende akhona amanye azangena ku-investment fund yona leyo nxa kuyukuthi uzawe sigcikeni abantu besibe ngoba izimali zabantu phela lezi izimali zelizwe so abantu kumele babekwazi ofuna ukuthi abe le information enikwe information nganceda sibile ukuthi ifund yangikhona iqhubeke ngendlela ekhangelelweyo.
Hello ke ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi yecubungula ezomnotho obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Amalunga edale lephalamende akubandla lesi-CCC athi awazikhathazi ngenyathelo uhulumende athi uzalithatha kubajezisa kulandela ukungayi kwabo kuleli dale izolo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation Address ngoba besithi waqilibezela kukhetho lwedluleyo olwambuyisela esikhundleni. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North kuleli dale uthi abakhangeleli ukwamukela imali yama-allowance bona bengayanga ephalamende njalo abasebenzisanga amawetela abameli bewasebenzise nxa besemsebenzini. Utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya edale lephalamende ukuyamela abantu ababakhethayo kukhetho lwedluleyo ngoba munye umuntu nje kuphela abakade bengafuni ukumhlonipha ngokumsukumela ephalamende okufanele bakwenze nxa ekhona umongameli Mnangagwa.
Nakunadanga ama-allowance ze-parliament njenge-CCC. Ukuba kwethu e-parliament ukuthi siyomela abantu. Ngase siyamela abantu kulapho esithola khona imali evela ebantwini, i-public fund. Ngase ngayanga ukuyakwenza khona lokho kasiyitholi. Hayi kasilayo ngoba somasiyela ukuthi singadontsha nalapho esingasebenzanga khona. Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela, thina esingayanga soze sithole. Njalo nemahoteleni asilalanga khona ngemali yazulu. Nxa sihambile sayalala sibele ngemali yethu. So kulokho asiladubo, asila problem at all.
Ngezinye indlela wonke umuntu ubeyazisiwe ukuthi hayi lokhu kungaba lomthelela onje. Ngakho ozasifica sokumele ahlawule imali ene kuhulumeni.
Akula muntu ofuze ebhadale imali kuhulumeni ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi ekwelede imali kuhulumeni. Ngiyabona kubekwe kwabasobala ukuthi khona ukungayi kwethu ephaliyamende bekubangelwa ukuthi asikazwisisi ukuthi lindoda ukuthi ezethiwe yena ngumongameli njalo uthole 52.6%. Uyiphethe ngathi leyo 52.6%. IVEC ayikakubeki isobala ukuthi lathi sicalculate ngama-calculators ethu sibone for sure ukuthi hayi lindoda uthole i-52.6%. Njalo kulokukhonona esilakho ngendlela okwayenziwa ngayo ama-elections ukuthi eHarare lapho kuprintwa khona ama-ballot papers yiyo indawo abantu abatshona khona ilanga lonke bengenama-ballot papers. Kambe bangazi ongatshona evuke ephakathini akomzila ukuthi ufuna ukuvota ephinde ethi khona ngiyabuyela ngiyovota kusasa. Uyabe esebenza ngaphi noma ezisebenza kambe kungaba lula yini ukuthi ezisebenza enjalo ave namana amabili okuyathola enayini. So sisebe libuzo nabe esiloku silayo ukuthi ufuze ukuthi ukhulumisana ngayo le nto.
Abanye bengathi kungani lokhu kukhonona kuvela lamuhla lona ukhetho solwagqitshwa kwaqhubeka ezinye inhlelo lani lemukela isikhundla zeparlament.
Akula muntu wayemukela ukhetho. Sina savela sabuyala from the beginning ukuthi ukhetho lolo aliphumanga kuhle. And njengebandla sabhalela i-SADC ngoba zange siye edale. But not only SADC, yena owakhe uMnumzane uMnangagwa uyakwazi ngoba uke watyelwa officially ukuthi hayi ndoda siyokukhonona lapha nalapha nalapha. Asihlale phansi bonisane ukuthi singalungisisa njani udaba lokuthi ama-elections ngayephuma ephume ngama-elections ahambelana nesifiso sabantu. Sifuna ama-elections okuthi owinile nxa ewinile sithole ilizwe lonke lijabula. Athi uthole ilizwe lonke liphakathina kwezizwe.
Kusiya phambili ke.
Sakhetha thina, sakhethwa ngabantu ukuthi khona siyebamela e-parliament. So umsebenzi we-parliament nxa uqalisa siyaba khona. Iviki ezayo asingeke sayekele ukuba khona because umsebenzi kahulumende uyazikhona. Ngikutshelile ukuthi namhlanje okwesephulekise ukuthi siye khona ukuthi siyephakamela uMnangagwa thina ngokwethu njengebandla sikubona ukuthi akumelanga simphakamele because of lokhu esikukhona naye. Now umthetho wephaliyamende usuke khona postpab ukuthi asivunyele ukuthi sizihlalele phansi nxa uMnangagwa engena phakathi nakwephaliyamende. Ngabe uyasivumela alibaze sikhona ngabe azange sibe nodubo lokuba sephaliyamende. Kodwa nxa engekho ngoba vele nakasuke ephaliyamende ngo-executive nxa engekho lathi sazo sikhona siyakwenza umsebenzi wabantu ngoba abantu basikhethele ukuthi siyekwenza khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele parliamente obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Inyathelo lokuthathela izimoto ezaphiwa bebandla lezanu PF abancintisa ukuba ngamalunga edalele parliamente kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye abalandeli baleli bandla. Phambilini kokhetho lukaNcwabakazi ibandla lezanu PF lathengela amalunga wonke ayincintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende awezigaba zonke zelizwe ezingamakhulu amabili aletshumi 210. Kodwa ngeviki edluleyo leli bandla lazise ukuba bonke abanqotshwa kukhetho kuzamele babuyisele lezi zimota emahofisini ebandla. Sixoxe lomunye owathathelwa imota ngoba wanqotshwa kukhetho lozamela isigaba seBinga North edalele ephalamende uMnumzana Kudakwashe Musaka njalo engumholi wenhlanganiso yeFazi.
Yebo nje kuliqiniso lelo lokubana ibandla lezanu PF selithe imota ziphenduke le asonto entsha endlebeni zalaba kade belezimota ngoba singakahambi ekhethweni iZanu PF yahambisa isecular kuma province wonke isazisa labo ababephumelele kuma primary election ukubana ongaphumelelanga kuma main election uzathathelwa imota lokho kuyinto eyayenzwa ngenxa yokubana ama candidates amaningi abeselodumo lokubana bangena kuringi yama primary election besenzela ukuthi bona bethwele izimota ikakhulu endaweni lezo abakwazi ukuthi zinzima kakhulu ukubana umhlangano uwine bebesenzela izimota. So iparty yathi hatshi sifuna ukuthi sikuqedeke lokho.
Zona izimota lezi ezaphiwa bona labo ababencintisa ukuba ngamalunga edalele ephalamende ubona ngani zanceda na ekukhankaseni njengoba sibona sebezithathele.
Kodwa ungakukhangelisisa sibili izimota lezi zibe lusizo olukhulu esikhathini sokukampeyina ngoba abantu abaningi babengela izimota njalo abanye babelazo kodwa zingathembekanga ukubana zingaqeda uhlelo lwekampeyini. Abanye izimota zabasikwanisa ukungena kwezinye indawo emagangeni emakhaya. So izimota lezi ziyanceda njalo lokubrenda kwazo kuyakampena ngokwazo kodwa okunye okumele sikukhangele ikakhulu ngenxa ye decision lesithethwe ukuthi ama candidates bayakhala sibili bona labadliwayo babona ngani iparty sibafulathele babona ngani ama constituents abo njoba ngama constituents aluzayo kuzwa swela ukubonakala kweparty njoba imoda zabe sezibuyele njalo abanye bakhangelisisa sibili bethi nxa iphathi ngakhayela ukudliwa ichoni ngokudliwa ngoba kulamanye ama constituency umongameli lapha wina khona kodwa ama MP owadliwa khona umongameli kodwa ama MP awina kuze kuba lamanye ama constituency umongameli wawina kodwa MP wadliwa kodwa MP sethathelwe imota kuyinto sibili eyinye edanisa ama candidates abanye njalo bakhala bethi izimota zabo bazingenisa kuma election be campaigner zafa bese bethembezo nezo eziphatha ukubana labo bekwazi ukugijima-gijima besenza okuningi okuthiyeneyo. So lokhu asonto esingathi iyamukelwe kakuhle ngawo wonke umuntu kade contesta. Abanye abe babona kuyinto elungileyo, abanye njalo babona kuyinto engalunganga ngesikhathini esisikhona lesi. So yinto esikhangelele esilayo lapha ku bandla lethu elezano PF ukuthi ilanga lokuthi imoto zonke zibe sezibuyele ukusasa iWednesday ngolesithathu kodwa lakho kuzamele sibone ukuthi libona abantu baza bisela yini ngesikhathi izimoto zakhona asibone kusenzakala ukubana abantu baza bisela ngesikhathi kodwa hayi iparty ngavile ukukhuluma ukuthi ulutho luphenduke ulutho luyabuyela.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Musaka isiphatha amandla sebandla lezano PF njalo ekhokhela inhlanganiso yeFAZ. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asecele uZulu ukuthi aphathise ekubotshweni kwabathengisa izidakamizwa njengendlela yokwehlisa inani labazisebenzisayo elikhuphuka okwesabekayo elizweni lomhlaba wonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezenjiwayo umnumzana Soda Jemu usesole indlela okudingwa ngayo igolide athi yiyo ebangele ukudilika komgodi weBahos eChegudu lapho okulabantu abalichumi abafileyo njalo abane belokhu bengaziwa ukuthi bayaphila na kumbe hatshi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hallo, hallo Studio 7. Siyajabula ukungena ehlelweni. Besithanda ukuthi sincedise ubaba lapho umuntu omdala ogawula ohlale ekhuluma izindaba ezingazwakali yothi bona banqobe ekhethweni. Hayi, kuhle baba gawula ukuthi linqobe ekhethweni baba kodwa ke besicela lisichazele ukuthi la nqoba njani 52.6% baba gawula aye ngamavoti amangaki. Nyalo futhi i-44% enaleyo layo e-CCC yayingamavoti amangaki lalama amabandla la amanye amancane aye labo 6% labo kwakungamavoti amangaki kwenzela ukuthi sizwisisaneni ukuthi ilanqoba ngempela ngoba mali lokho lisithi ilanqoba lanqoba hayi baba gawula akulaqiniso ongumuntu omdala ungaka wena kodwa umuntu ezintwini amangaki ufanele
mbinelele enkundleni lo okhuluma engumantsheza basakazi labantu baseZimbabwe nje bonke jikelele sake sathi kungakafika ukhetho ukhona umbuzo engake ngawubuza khona lapha ku Studio 7 ukuthi iopposition party izilungiselele kangakanani ukubhekana lezano. Mangibhekile mina ngicabanga ukuthi ama opposition akwazi ukuthi khona uma ebhekane lezano abhekane labantu abanjani. Siyezwa manje ama elections nango barojiwe empela kusegcekeni kodwa manje bathule zwi ukuthi ukuthi bathuleleni ukuthi inkokheli ze triple C zisesekhona yini kumbe lokho zibhizi zithi ziyathandaza njengalokho kuvelayo ukuthi ziyathandaza. Kambe ungathi ubhekane lebhubezi liqhamuka laphana wena uguqu uthandaza uvala amehlo uthi uNkulunkulu uzakuzwa uyabe sukhohlwa ukuthi nalo ibhubezi liyathandaza ukuthi lifuna inyama. Manje abantu betinkokheli ze triple C mazithi ngalesikhathi zitshela abantu ngomthandazo izano layo phela iyathandaza. Kambe ngaleyo ndlela abantu inkokheli ze triple C abantu zibachiya kuphi? Ngoba ngizo promise kwanazi ethi yena akumelanga benze udlame ngoba yikho kuthandwa izano. Izano iyakuthanda impela ende kuyayenza ihlale embusweni loba ingangcobanga ukhetho iyangena izihlalele ende lingeke liyenze lutho. Lina lokho litshela abantu ngeBhayibheli angazi ukuthi ipolitiki yenu layo isisisa kuphi ngoba sokubonakala nje ukuthi asiyindawo lokho lithembele kusadeki. Ngicabanga ukuthi kufanele likhuphula amasokisi.
Ngibulisa uStudio 7 abasazi nabalaleli njani. Ngoba njani undana zonke zelizwe siyakuzwa mpela okukhulumayo lesi esiyisikhulumile sezane esitsha abasibiza ngokuthi uJoseph Chuma. Hhayi into ikhuluma uJoseph Chuma ayisebenzi nje vele ayisebenzi ufana nje nomuntu singathi nomuntu nje ophongaukuzigcinisa nje into engikhona lawana lawo ngamanye amadoda mayengafuni ukawafuni wena ngokuzowafosa ukuthi zahambe ephalamenti lapho ngiyadla noma sokutheni and uzokhuluma ukuthi bafuna ukuziphatha njengamaqanda akutsho lutho even lana bezanu lanza funa ukuziphatha njengezilwane akusizi lutho ma laba bengafuni ngeke baze baye and ngeke libaginye futhi. So nawe ma ukhuluma ukhuluma ukwazi ukuthi ukukhuluma namanye amadoda hhayi ukuthi ukhuluma nengane zakho. Ngiyabonga ukukhuluma ngothulani Ndlovu enkaya kondona esikhobokhobo ba right bengaye eParliamente ngoba laro
salibonani basakazi beStudio 7 yabingelela labalaleli. Hayi uma kutho mina ngivumelana la iStudio 7 abantu ababezisenza umsindo eport lapha somalunga ethiphi njalo kumele ukuthi kunanzele ukuthi nxa selithi namhlanje imbuzo into eyenzakala kobulawayo silamalanga imbuzo namhlanje omunye umuntu yabe sezidle sebona ungani nxa kobulawayo abantu abalandaba layo uma kutho wavotelwa ngabantu uthandwa ngabantu. So laba bavele besola uma kutho la ndiyakwazi ukuthi vele ngabantu beMRP abavele futhi bengasoze befike ethiphi abade demonstrator. So akunyeke ukuthi abahlali bakobulawayo bathi uma kutho kasiwa kobulawayo vele amRP njalo wonke umuntu lesifo ngangani abasizwisisi kuthiwa lishona wonke umuntu lishona bafuna amandebe. So eminye imihlobo nje babeyibala entweni yabo besenza ukuthi bebajoyine besenza ungathi abanendaba labo wona vele abazwana lezinye izibongo bafuna izibongo zesindebeleni kuphela. So lokhu akunyeke kuze kumise ukusebenza kwabantu bobulawayo bathe sabe hlala bebhizi besithi ichamiswe izane ebuthuku emini uyisisisi right bona ade bengasozane ade ngaso MRT ebusuku bebambene nini sebedilizwa yini kathi esinqabe embuza ukuthi wehlule kufaka ama-MP futhi yena phela i-triple C yanika imali ngamakhiwa vele ngakhombe i-MRT le-triple C thina phela sibaningi lasiwabona even i-bullet car yathengwa ngabantu abalutshwane lazisisisi yachaya imali noma inikwa ngamakhiwa kanti yenikelelani ukuthi la adinga akho amadoda yabe uchamisa phela iyasebenza futhi uchamisa unamakhampani manje umqondisi asaze sizobona umsika wamatamatisi nje kobulawayo simuzwa nje balekela izanu vele khona ba-right abantu abapantukayo ku-MRT ingabuswa umuntu esabizano out of the country abe dizethethisana lechamisa instead ekhaya indaba zakhe zephathi yakhe sebezele emfaka ku-DSTP
ngoba naye uRabaphosa asifuni ukuthi abuye lapha sesihlukumeza athi sisuke lapha ene nguye omoshizi lo Mbeki kona lawo omafia lapho andes kona abuze enza ukuthi uyakhuluma uMbeki ngathi uyazenza athi nakazi lutho nguye ophusha lo ukuthi bayenze so ngoba balama business ngalo balwela umnangagwa umnangagwa lisotsha lo kala experience yokurula ngaza kuye drive code 14 ongazange uyiyele esikolweni wena athi drive private nangakwa ze soldier kai une defense force experience so angazi ukuthi wasupportelana umuntu onjalo abakwazi ukuthi velilizwa bafunga ukuthi bekuthatha inote yethu laba beyitshontsha ngoba umuntu angakwazi lutho ukuthi kusayinwane phambili ezinye izinto akakwazi akula lizwe elizovuka lapho ngoba umuntu angakwa nje izinkane zokuthi wena futhi kuliwe cela sadiki njengoba na le AU lamazwe wonke amanye ama European countries lalubona ukhetha ukuthi umuntu wawe nambali. So mali ngayilahla lapho lizobonakala ukuthi noma lingabe lisiya observe amanye ama election election. Abantu vela bazonyanya because bad won't alithathi lenza amavoti abo liwalulaze ngoba abantu bayakwazi ukuthi yikukulwa kwabo kutshengisela kwakuthi abasafuni bani bafuna bani. So which means labe lilahlela yonke amavoti la ekhoneni esigangeni abantu bezivotela umuntu abamfunayo.
Studio 7, salibonani basakazi, salibonani balaleli ku Studio 7. Ngibingelele, ngibingelela ngezindaba ezika Studio 7 ezimnandi esizethulelwa nsuku zonke ba Studio 7. Abantu abanye abantu balenhliziyo ezilukhune, kambe abantu bekhuluma kangaka, izanu imile iqinisa intamo, iqinisa amakhanda. Okuthi kanti kuyini okwehlulayo nje ukuthi evume ukhetho luyenziwe kahle ngoba vele aluyenziwanga kahle. Ukhetho akambe kuthiwa ama-by election abuye ekuseni, afanele efike ekuseni ze fike ntambama o-5 abantu belale bevote ebusuku. Kuyabe ku-right khona kuyani? Hhayi, izanu kayikho iphatha abantu kahle. Angazi ukuthi kuyini egwaba ngakho kokuthi nje abantu ibathathe bayenze abantu babo, kumbe yikho khona ukuthi ungakhuluma uyabotshwa uyavalele ejele. Hhayi, izanu kayenzi kahle, ayibusi kahle, kayiphathi kahle abantu. Studio 7 ngiyabonga.
Basakazi bethu labalaleli bonke nje jikelele umhlaba wonke, siyabonga ke ukuzwa indaba ezinhle kangaka ezingathathi ihlangothi. Ngizama nje ukuhlala phezu kwendaba ngento encane, angifuni into eningi kakhulu. Bengicela ubaba lo elimbiza Joseph Chuma we-Central Committee ZANU-PF ukuthi ma efuna ukuzelwa yibuhlanya, mbone ngani akula mistake engotsheni lokho kuyisibhedlela esiphilayo, kahambe engotsheni eyelaliswa. IZimbabwe lekasiyo yakho Chuma, IZimbabwe lekasiyo yakhe futhi, and uyaze yekufa ehawula. Ngizomunye ethi bayazana lokuthi omunye uhlala lapho omunye uhlala ngapho. Ngikahlonipha abantu, ngiyabonga.
Lawo-ke abe ngamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, obengusomlomo wedalele The House umnumzana Kevin McCarthy webandla lama-Republicans ususwe kulesi sikhundla izolo ngemva kokuba amalunga evotele ukumsusa. Lokhu kulandela ukudabuka kwebandla lama-Republicans amanye kade esethesa uMcCarthy icala lokungabi lukhuni kundaba ezigcona abebandla lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhubele omnumzana Dan Moyo.
Ukukhishwa kukaMcCarthy njengosomlomo we-House of Congress lana e-America kutshengisa vele ukuthi uMcCarthy from ekuqaleni ubevele engumuntu ongela support, engathi i-support eyeneleyo from ibandla lakhe lama-Republicans, ngoba ama-Republicans yiwona akontrola i-House. Siyazi ukubana bakontrola nge-slim margin of only 4 seats. So sabona even ekhethwa uMcCarthy ukuthi kwathatha isikhathi eside, ama-round engingathi ngamachumi lanhlanu ukuthi abantu ukuthi bagcine bemkhethile. Okutshengisa ukuthi i-support vele ebengelayo kahle ebandleni lama-Republicans. So mina ngingathi akungimangalisanga ngoba even ukuthi aze agcine evotelwe, wagcina enze izithembiso eziningi kulaba engingathi ngama-far right elements awe-Republican Party. To a point lapho agcine evume khona ukuthi angakhitshwa esihlalweni even ngevoti yomuntu, if umuntu oyi-1 engathi engaphakama a-raise motion yona leyo ukuthi bangakhitshwe esihlalweni.
Bakhona abathi okwenzakeleyo lokhu kutshengisa amandla alo mnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe alokhu elawo ebandleni lama-Republicans. Ungathini wena ngalokhu?
Well, uDonald Trump ngempela yebo ye amandla ulokhe elawo kakhulu kuma-supporters ama-Republicans. Ngoba siyabona even kuma-polls simbona elida kakhulu ukwedlula engingathi mhlawumbe ngunumber 2 wama-Republicans uRon DeSantis. So kuyatshengisa ukuthi ibase yama-Republican ilokhe imfuna uTrump, and since uTrump ebevele yena against udaba lo lokuthi uMakhati asave i-government ukuthi ingavalwa. So sibonile uMakhati okuyikho kumenzo waxotshwa waluza isihlalo sakhe sokuba ngusomlomo. Kuqale ngoba evumelane lama-Democrat ukuthi ba-blocke ukuthi uhulumende avalwe ngendaba ye-debt ceiling isikolodo esikhona lapho ama-Republican amaningi besithi wona mawehliswe ukuspenda okwenziwayo kuma-social programs zezinye izinto ezifana lalezo, of which bebesithi bona if kungenziwanga lokho abasoze bavote ukuthi uhulumende aqhubeke esebenza. So uMakhati ugcine evumelana lama-Democrats bavota bonke, yinto eyenze yacasula ama-right wingers afana loGates onguyena ophushileyo ukuthi makakhitshwe esihlalweni.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, sidibaneni njalo kusasa.